isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 29 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama RTGS kanye lama bond notes, wona athi alesisindo esifanayo ledola leMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokheli webandla lokholo ole Prophetic Healing and Deliverance Ministries uMnumzana Walter Magaya usolwa ngabaningi ngenkulumo yakhe yokuthi usethole umuthi owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama RTGS kanye lama bond notes, wona athi alesisinto esifanayo ledola leMelika. Ekhuluma isesigodlwen sakhe State House lamhla emhlanganweni leziphatha amandla zamabhanga lamankampani amakhulu elizweni, uMongameli Mnangagwa uxwayise osomabhizinisi ukuthi bengafihli impahla ngabomo besenzela ukuzithengisa ngentengo ephezulu. Uphinde wasola kakhulu ukukhwezwa kwentengo yenhlanyelo yomumbu, yena eqonge kakhulu. Ukusenjalo, sixoxe loMnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ngokukhuphuka kwentengo yenhlanyelo kanye lemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba.
Owalapha kithi kuvele kuyahlupha imihlolo nje, sekusemahlangeni. Yilowo lalowo wenza okusekhanda lakhe akufunayo. Isikhwele lokuyana okokuthi vele bathi abantu bangalini. Ngoba nxa inhlanyelo izabiza more than $100, yedlule ikhulu lamadola. Umuntu ozihlalele ekhaya emzini wakhe eswela imali idola ukuya esigayweni, manje ikhulu lamadola lelo uzalithatha ngayo. Labo abathengisi benhlanyelo ngabake basebenzisa amakhanda abo babona ukuthi labo sebencindezela abantu njengohulumende, bancedisana lohulumende ukwenza impilo zabantu bakuleli lizwe libe nzima.
Uyavumelana la uhulumende ukuthi intengo le kumele yehliswe?
Ye, ngiyavuma ukuthi kumele inhlanyelo yehle. Kodwa kulalokho okuthiwa yi-chain of production, kumele kulandelelwe ukubonakala ukuthi kambe imali yona leyo kusukela ekuqaliseni kuye ekugcineni, umuntu uchitha imali enganani, nxa esethengisa inzuzo yakhe kumele ibe nganani. Kodwa uhulumende-ke yena ngaza kathi abantu laba ngabehlise engazange atshengise ukuthi kanti kungani esibi kayekayehle. Kakwenziwe kulandelwe indlela ukuthi kuqalisa lapho kusiyalapho abantu inhlanyelo ingaba yimali engaka. Kade ngathi sinkwa bebethe bayakhweza ngomgqibelo, yena lowo hulumende walile ngoba uthena ingqoloyi nguye okhupha imali yamanye amazwe. Yindaba engadingi indlela ezifananayo ancedise ukuthi inhlanyelo iye phansi. Ukukhuluma ngomlomo uphele ethi behlise kakusizi ngalutho ngobana vele izakhwela.
Kodwa kuyini elikubonayo khona ngapho? Abantu sebeqalisile yini ukuphendula emasimini?
Ye, bakhona sibulaanda abakhuluma abafuna ukuyaphendula. Ngilabo sibila asebengicela ngoba naloku ithalaketha kwami okusebenzayo, abathi ngibuye ngizobaphendulela. Besenzela ukuthi inqadi sina bazadeba bahlanyele. Kodwa babuye bathwale nzima kawakho amafutha, angithi lakhona apha emagalajini labathelwa khona sokule mkhutshana ethize, ukuthi umuntu abuye lesigubhu sakathi hayi ngifuna isigubhu esika. Ngoba nxa usuyaphendula ngethalayini, ihektha eyodwa ifuna i-20 liters. Nxa ulamahekthe amabili abo futhi 40 liters, uzayithola ngaphi njengoba le magalajini bezakwana? Abantu baphakathi kwelide lembokodo. Kodwa ye, bakhona silaba asebefuna ukuthi ngabe bayaphendula bamelele ukuhlewula kwethu.
Lo uMnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale eMajawundeni. umthetho andaba kamantshi kwabulawayo lamhla okhulule umnumzana Wisdom Khwananzi ilunga lemthwakazi Republic Party elibotshwe ngolwesihlanu lisipha ubufakazi kukhomishini kamnumzana Mohlante. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha likaMkhwananzi olilunga lenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu e-Abameli Human Rights, umnumzana Tanaka Mogani uthi kuyadanisa kodwa ukuthi uhulumende umalele ukuthola usizo lokwelatshwa kulandela ukuhlukuluzwa kwakhe ngamapholisa ngesikhathi bembopha.
Right, kumele ibheli sebemnikwakhisi sebemnikile ibheli, bamnika ibheli $200 wathi aripote kanye ngeviki njalo njengayintafila ma-state witnesses. Ikhothi ichazise khona ukuthi ibheli ayiphongunciha umuntu njengoba i-state kumbe ama-state agents awafuni kumbe ayawuphoza ngoba ibheli lilungele eliku-constitution. Icala lakhe i-undermining the authority of the president in terms of the court, the assault.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikahulumende sokwalela uMkhwananzi ithuba lokuyawelatshwa.
Singakhangela izibambiso ezenzakale eHarare lezibambiso ezenzakale ebantwini bakithi kuba lo mehluko. Sike saba labantu abayenze i-heavy violence eHarare sabona bephiwa ibheli ye-$50 kodwa ngasokubuya abantu bakithi ngapha kuqanjwa inkalakatha zemali. Singakhangela ibheli kaWisdom kathiwe i-$200 ubusuze ukuthi icala bani elingamenza aphiwe ibheli ye-$200 ubusubona ukuthi hayi uhulumende lowo khona vele kasifuni thina njengabantu bakomthwakazi. Kuyakhanya ukuthi uhulumende lowo usaqhubekisela igugura unje yakhe phezu kwabantu bakithi ngoba sicabanga ukuthi njengomuntu olimeleyo kunanzele chawe ngamapholisa bekumele ukuthi ahambe ayelatshwa ngoba i-report ithile ukuthi ahambe ayelatshwa esibhedlela kodwa bamgcina ngendlela yokuthi bafuna ukumhlukumeza ukuthi angatholi ukuphila okungcono.
Umsekeli kamoya unkosazana Praise Yambulube naye usole isiphatho sikaMkhwananzi ngamapholisa.
Kubonakalisa ukuthi nxa ubotshwe umuntu wasemathebeleleni kuba lenketha bechabi ukuthi umuntu lowo angathiwa esibhedlela. Siyabona ukuthi luncindezelo lolu oluvela emapholiseni awuyiwo okaliwa kempumalanga.
Umantshi uRachel Mukanga umvumele ukuhlawula isibambiso esithi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obungamenza alele uMkhwananzi ukuhlawula isibambiso. Amalunga ebandla le-MRP ajabule ngokuhlabelela ngemva kokukhululwa kwaMkhwananzi okudale ukuba amapholisa athumele amapholisa e-support unit ngemota kunye nemota ezimbili ezikhafula amanzi alumayo kodwa baqhubeke behlabela bagcina bethuliswa iziphathamandla zamapholisa akobulawayo ekhokhelwa nguSuperintendent Nyongo owale ukukhuluma lentatheli zindaba. UMkhwananzi ubotshwe ngolwesihlanu ngemva kokupha ubufakazi kukhomishin ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Halime Monklante ecubungula imbangela yodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisikhombisa lapho acala umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi wabangela ukuba akhule eyintandane ngoba nguye owathumela ibutho lombhuqazo wegugurahundi elabulala uyise. Lokhu kudale ingxabangxoza ngenxa yokuba osakhulayo wenzalo PF uDerek Nkomo ebuze ukuba wakubona na lokho uMkhwananzi. Unkomo ubotshwe loMkhwananzi kodwa befika enkambeni yamapholisa wakhululwa. UMkhwananzi ukhangelele ukuyazibika emapholiseni eCentral Police kanye ngeviki ngesikhathi icala lakhe lisathonisiswa engaphazamisi abafakazi njalo ahlale ephumula icala lakhe lize liphele. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi osomabhizimusi owaziwa ngelokuthi Queen Bee usebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umuntu lo, ukusho umnumzana Chamisa, nguye ohuquluza inotho yelizwe ngoba iphiwa imali yemelika kulabanye osomabhizinisi osokumenza enelise ukukhokhela iziphathamandla zikahulumende. Umnumzana Chamisa ubekhuluma lokhu embuthanweni wokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi lathoba munemunye lokhu leli bandla labunjwayo. Umnumzana Chamisa ubuze abasekeli bebandla lakhe ukuthi kungenwe na emgwaqweni abantu bayisusa uMongameli Mnangagwa esigodlweni se-State House. Inkundla yavungama isithi akungenwe emgwaqweni khonapho khonapho. Kodwa umgcini sihlalo webandla leli uNkosazana Thabita Khumalo utshele Studio 7 ukuthi basangena ezigabeni besizwa imbono yabo bonke abantu ngalolu daba.
Ngempela sonto njengebandla le-MDC liqoqela ngobaba uNelson Chamisa besilo umbuthano lapha kade sithakazelela ukuthi sesile 19 years savunjwa njengebandla eliphikisa ibandla leZANU-PF selibuleli lizwe. Hhayi, uZulu ubuyile ngobuningi bakhe, bekugcwele bekuyibunyonyo. UZulu abekulakade befuna ukuzwa kakhulu intshukuntu yabo ngeyokuthi senzani njengoba ilizwe seliningi ekhanda.
Manje kahle kahle kuyini elikuthetheyo embuthanweni lowo okuzatshengisa ukuthi liyenzeni?
Ya, esikuthetheyo ukuthi njengebandla sonke siyazi ukuthi akulanto esiyenzayo singahambanga kuZulu ukuthi siyemuzwa uZulu iZimbabwe yonke. Sikhuluma kunjenje sesaqalisa ukuthi singene kuma-provinces, sisiya kuma-district, siyaqoqutana noZulu ukuthi asazise ukuthi yena isifiso sakhe sokuthi sixakulule lolu dubo bafuna ukuthi senzeni. Bangasitshela khonokho sesahlanganisa amakhanda njengebandla sesisazisa umphakathi ukuthi sesithatha nyathelo bani ukwenzela ukuthi sifeze imfuno kaZulu.
Sizwile umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ebuza kade besemhlanganweni lo ukubana kungenwe yini ezitaladeni. Kwezwakala ungani abantu bayafuna ukuthi kungenwe ezitaladeni. Manje ke kuyini osekubambile ukuthi lingangeni?
Iqiniso lele ubaba uChamisa ubavuzile abantu kade bekhona khonapho ukuthi senzeni, bathi bafuna singene esitaladeni khonapho ngesikhathi sonesakade ekhuluma ngaso. Kodwa okukhona ukuthi iZimbabwe kayisiyo Harare, so kumele sibhode singene emaNdebeleni, singene emashonaland ngale sizwe kulaba abanganelisanga ukuthi abuye emkhosini. Ngoba laba ababuyile yihlekanyana nje labantu, kodwa kuqakathekile ukuthi siyekuzwa laba abangazange banelise ukuthi basike. Yikho isithi kusukela kuyena liviki evulwayo enaliviki esiyivalayo siyivala nje sasiqalisa ukuthi singene emgwaqweni ukuthi siyekhulumisana loZulu.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ukhulume lokhu embuthanweni wokuthakazela embuthaneni ofanayo. Kodwa lokhu kwenziwa ukhetho ebesithi kafuni ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa ngoba waqelibezela kulo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Into engalinqakathekile enginanzeleleyo ephumileyo ngeyokuthi yena ngokwakhe umongameli we-NDC Alliance umnumzana uChamisa athi yena isikhathi sesifikile sokuthi akhulumisane lohulumeni ka-Emmerson Mnangagwa. Sibona lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba ukuze sakhe umnotho wethu kufuna ukuthi amabandla asephalamende akhulumisane, ikakhulu nxa sikhangelele udaba lolo singathi ngolwasemzini lwama-sanction ukuthi kubanjiswane kuzane ukuthi kwakhiwe umnotho welizwe lakithi. Ngoba ukhetho seludlulile, yebo yebo lokukhala ukuthi kwenzakalani ngokhetho, kodwa kasibone ukuthi ibandla elibusayo lingavuma ukuthi kukhulunywe ukuthi kuqhalwe kutsha ukhetho. Kodwa sibona ngani kungaba lomphumela yokuthi kungaba njani ukuthi kusetshenziswane. Okokuthi abantu basukume baye e-State House besiyabeka uNelson Chamisa njengomongameli ngisibona thina kuyingozi ngoba oqala ngoNovember kusenzakala ngo-2017 abantu babesekelana lombutho wamasotsha yikho kwenza kwabalula ukuthi abantu bangene eSaradeni khathesi abantu kabahambisani namasotsha.
Manje elakusasa lebandla leli ulibona njani? Nanku siyabona kuthiwa kuzaba lomhlangano weCongress.
Esikunazelelayo ukuthi njengoba ibandla leli elikhokhelwa nguChamisa kuhlanganisa amanye amabandla abebeziza nge-MDC Alliance asebefisa ukuthi bazize khathesi njenge-MDC, kukhanya ngani kulokuvumelana ukuthi phakathi kwabo akekho omunye ongaba ngumongameli ngaphandle kuka-Advocate Nelson Chamisa. Angiboni mina ukuthi lokho kungenza kube loqhezeke ukuthi kubangani bangaxabana phakathi ngoba kungani lokho bakuvumelana. Sibona labo abasondelane eduze naye uNelson Chamisa bevumelana ukuthi isikhundla sakhe esibumongameli emhlanganweni omkhulu wokukhetha nguye yedwa ozobe khona, kodwa asikezwa kukhulunywa ngezinye izikhundla.
Lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ingcwethi ecobongela izombusazwe bekhuluma icingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ulife Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kweminyaka elithumi lasiyagalolunye kokubunjwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC lokugcotshwa kwamnumzana Nelson Chamisa kuba ngumongameli welizwe. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abenhlanganiso ye-International Republican Institute imanyene le-National Democratic International Election Observation Mission namhlanje bethule umbiko wabakubonayo lapho bekhangele ukuqhutshwa kokhetho lweZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi lonyaka. Bathi ngokubona kwabo bananzelele ukuthi eminyakeni eminingi edluleyo abantu beZimbabwe bebencindezelwa kungaqhutshwa kokhetho ngokungaqhutshwa kokhetho ngendlela, ikakhulu kukhetho luka-2008. Inhlanganiso lebivuma ukuthi kube le nguquko encane ekuqhutshweni kokhetho lalonyaka ngaluqathaniswa lolwenzakala eminyakeni elithumi lathoba minembili edluleyo. Okunjengokuvunyelwa kwabazobona ukhetho luqhutshwa bakwamanye amazwe, ukuvunyelwa kwamabandla aphikisayo ukukhankasa bekhululekile, ukuzinikela kukahulumende ukuba logwalo lokubhalisa abalelungelo lokuvota elingcono lokunye kuveze ukuzinikela kwabeZimbabwe kulinguquko. Kodwa izehlakalo ezinjengodlakela olubulalise abantu abedlula beyisithupha bedutshulwa ngamapholisa mhlaka 1 kuNcwabakazi, ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwamabandla aphikisayo ngemva kokhetho lokunye yikho okuhle kwaphambanisa okuningi. Abenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights banike umkhokheli webandla lokholo olwe-Prophetic Healing and Deliverance Ministries umnumzana Walter Magaya amalanga amathathu ukuguqula inkulumo yakhe yokuba usethole umuthi oyelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane, usalinde imvumo kahulumende ukuba awusebenzise ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezada batsho njalo ngemva kokuba uMagaya etshela umhlangano lentathela izindaba ukuba usethole umuthi athe waziwa ngelokuthi yi-aguma plant. Omunye wamalunga ebhodi kuzada uDr. Antoinette Dana uchasisa ngokuthi kungani bengavumelani loMagaya.
Izada iyakunanzelela njalo iyakwazi ukuthi wonke umuntu elizweni lakithi ulamalungelo akhe, amalungelo okukhonza, amalungelo ekukholelwa entweni ezithiyeneyo. Kodwa ke izada isithanda ukuveza lo ongabe efuna ukukhankasa kumbeni ongabe efuna ukutsho ukuthi yena sithole umuthi kumbe umanqoba wegcikwane kumele abe esekelwa ubufakazi obugcweleyo kulenhlolisiso egcweleyo esithi khona scientific evidence and research.
Inkulumo yesifana lekamagaya le uDr. Dana uthi iyingozi kuZulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele kungakho besithi kumele awaginye amazwi akhe
ngenxa yokuthi akulapho ufakazi bokuthi umuthi wakhe uyawuqeda umkhuhlane. Number 2, umphathi ntambo wogatsho lwempilakahle iMinistry of Health uDr. Obhadaya Moyo kumele ukuthi angenele kulindaba akhangele ahlolisise ukuthi kwenzakalani mayelana ngale mitsho ngoba kule esithona ama-effect kwimpilakahle zabantu. Sikhuthaza njalo i-National AIDS Council lengatsha ezishiyeneyo ezilesabelo mayelana lempilakahle yabantu lomkhuhlane lo-HIV and AIDS ukuthi labo baxwayisise abantu ukuthi abantu bananzelele ukuthatheka ngenkulumo ezingela evidence.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labasakhulayo eGwanda uNkosazana Sichasisile Ndlovu uthi yethusa inkulumo kaMagaya.
Kade vele kuyini okwenza ukuthi uMagaya anike i-information enjengale without i-authenticity to prove ukuthi sibili umuthi lo wathi sewutholile uyayelapha umkhuhlane wengculaza kanye lomkhuhlane we-cancer. So kuqakathekile ukuthi sitshintshe i-statement sakhe lesi engalahli abantu.
Owake wakhokhela ibandla le-Anglican Church eZimbabwe u-retired Bishop Sebastian Bakare laye usole kakhulu linkulumo okusekelwe nguNobhala Jikelele we-Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe UDASIZA u-Reverend Edson Chakai. Abantu abedlula isigidi kweleZimbabwe 1.2 million abaphila legciwane babikwa benatha amaphilisi ama-ARV. Ingcwethi kwezesayensi zisithi lokhe ungakatholakali umuthi wokwelapha lesi simo. Kungalesi sizathu inengi lisithi iyingozi inkulumo kaMagaya njalo izomngenisa enkingeni leziphathamandla enhlanganisweni ezisebenzisana loZulu okulesi simo abahlezi besethethi abezokholo laba ukuba betshelela uZulu eceleni ukuba achiye ukunatha amaphilisi akhe ngoba sebesilisiwe kugciwane le-HIV, umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Uhulumende ubelokhe engakatsho lutho phezu kwale nkulumo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Abe-National AIDS Council bona bahlala bekhuthaza uZulu ophila legciwane ukuba aqhubeke enatha amaphilisi akhe ngoba ungakatholakali umuthi owelapha igciwane lengculaza elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokwanda kwabantu abagcina bekhutshwa ilihlo ngokuphuza ukudinga uncedo lokwelatshwa kuseselesikhathi kulandela ukulimala kumbe ezinye izifo ezihlasela amehlo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume embuthaneni wengcitshi zezempilakahle owenziwa kanye ngomnyaka we-Medical Research Day ngempelasonto eHarare. Enye yalezi ngcitshi kwezempilakahle obekulu mhlangano ngusithutha mfundo Clara Aruzibishe.
Siyaqakathekisa kakhulu i-research and i-research lesiyenzela ukuthi sibone ukuthi singancedisa njani ukuthi ukuphatha kwethu isigulane kuze kube ngcono. Singawuphatha njani ngokuthi senze i-research ekhangela izinto ezingabe zisiphambanisa ukuthi singakulungisa njani ukuze ukuthi i-patient care yethu iqhubeke siya phambili lokhu ilunge. So siyafuna ukukhangela ukuthi izinto esizenza nxa sikhangela ama-patients izigulane kuyini esingakwenza ukuthi si-improve.
UDokotela Tawanda Mute wekolitshi le-Yunivesithi yeZimbabwe uveze impumela yenhlolisiso ayenzayo esibhedlela sasekuruka kubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lwezempilakahle lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondoloza kwezempilakahle yamehlo kuZulu wonke lakuhulumende kuleli. UDokotela Tawanda Mute wekolitshi le-Yunivesithi yeZimbabwe Zimbabwe uveze impumelelo yokuhlolisiswa ayenzayo esibhedlela sesekuru kagubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondolozwa kwempilakahle yamehlo kuzulu lakuhulumende. UDokotela Gwathirera Jabangwe uthi izifundo lokucubungula okunje yikho kuqakathekile kangaka.
Ama studies ayenziweyo lempumela yama studies yona lawo kuphuma amazwi kuphuma izinto ezingasebenziswa ngabantu abaningi okuhlanganisela omongikazi, odokotela noma izigulane mayelana ngempilo kubana sibe lempilo enhle njalo sibe lempilo ende.
Uprofesor Ruzibishe uthi imfundiso kuzulu lokuqiniswa kwemikhankaso kuqhakathekile
le competitive ukuthi sibona ukuthi onguye present le study ethe yadlula amanye yithi andikule mvuso ekuqineni kwakhona.
Kunhlolisiso le uDokotela Muthe uthi abantu abaningi balimale engozini zemsebenzini lasezindlini okugoqela ukulinyazwa langama-fireworks ngezikhathi zekhisimusi lokulwisana emolini. Ethi kudingakala ukuba kukhankaselwe ukuvikelwa kodlakela, ukusetshenziswa kwamabhantshi abantu nxa besezimoteni, ukusetshenziswa kwempahla evikela amehlo emsebenzini kanye lokwengezwa kwendawo ezelapha amehlo eziduzane lozulu. Umbuthano we-annual medical research wenziwa kanye ngomnyaka ekolitshini le-College of Health Sciences e-University yeZimbabwe. EleZimbabwe lilesikhwama se-workman's compensation esimela ukuphathisa abawelwa ludubo lokulimala besemsebenzini ngaphansi kohlangothi lukahulumende olwe-NASA. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama-RTGS kanye lama-bond notes wona athi alesi sinto esifanayo ledola leMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Walivalelisayo ngosithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.